kulungiselela amabhayi elections njengebandla sivele sihlala silungile savela sasukuma singabantu abazilungiseleleyo so silungiselele sizimisele ukubana singene kulawo mabhayi elections noma nje kungakasicacela ukubana kuliqiniso ukuthi amabhayi elections asekhona ngoba sikezwa ukubana inomination code isikhethiwe njalo kasizwanga ukuthi upresident ugazetile ukuthi sokulama by elections kodwa hayi ke sizimisele ukubana sincintise ekhethweni ngoba silibandla elilandelwa ngabantu njalo elilosekelo entweni zonke esizenzayo sisekelwa ngabantu abantu hayi abantu beMDCT ukhetho bahlala belulindele ngoba iyo indlela esikholelwa kiyo ukubana nxa lingagaya usekelo ekhethweni liyathola usekelo libese lisibakwazi ukubana limela abantu lenze umsebenzi wombusazwe ngendlela eqondileyo
yona imali yokukhankasa kunye lokwenza ezinye inhlelo eziphathelane lokhetho ikhona yini
imali yokukhankasa si senza lezinye inhlelo eziphathelane lokhetho lwama by elections imali ekhona ngoba sathola imali isikhwama njengeparty esiyavela kuhulumeni ngakho hayi imesimele isenele kuma by elections ngoba ama by elections aso elizwe lonke ma constituencies zonke iwona lawo azabe evulekile kubana kungena abantu ngakho ke imali esayitholayo iyenela ukubana senze inhlelo zomhlangano senze njalo sikhangelele ama by elections so hayi siyalungiselela imali ezizabe khona kuzasetshenzwa sizame ukubana siyenze ukuthi siyonqobe kulawo ma by elections.